umntaka akhuluma ngayo ayizo nganga ngoba ilokhu kusalungiswa leyo 2 kilometers longumnyaka wesithathu ilokhu kulungiswa leyo 2 kilometers kuthi kungafika izulu kekuniwe kuthi kungayekela ukubhadalana kekuniwe khathesi sikhuluma nje sebebuyele kodwa kakukalungiswa lutho yinto elokhu kuthiwa iyalungiswa akukuhle ukuthi uhulumende acambe amanga kufanele ukuthi nxa uminister engakakhulumi abaqala ebona izinto ezikuground ukwenzela ukuthi nxa ekhuluma akhulume izinto ezigalathweni khathesi kuyayangisa lokho ukuthi nxa engakhuluma tena kule 2 kilometers asebezilungisile bona belokhu bengakazicethi lalezo 2 kilometers sezicethinyeaeyomfoko
sokuthethe isikhathi esinganani ukuthi umgwaqo lo ulungiswe njalo sokusele amakhilomitha amangaki ukuthi uhlelo lolu luphutshe
umgwaqo lo uqalise ngo-1993 phakathi kwegovernment yetuet yayincedisana legovernment yezimbabwe kuthekise ukuthi igovernment yezimbabwe isisenza umbuso ohlukuluza abantu ngesikhathi sikamgabe kwasekusiba-ke lokhana kuthiwa ituet yaphuma esivumelwaneni leso ngoba ukwenza kwezimbabwe kwasekunqamula izivumelwane ezazivumelene so from 1993 wasusima-ke kwakungenziwa lutho wawusanda kusuka e-airport ngiyakhumbula kumba abalaleli bazakhumbula xa ngingena ngo-2000 eparliament ngayenza ukuthi ngivuselele ukuthi sikhulume ngomgwaqo wenkaya kusukela khonapho-ke bebesenza kumbe 1 kilometer kumbe 2 kilometers kwenza isikhathi eminye iminyaka bengenzi lutho ibhajethi ibe khona kuthi imali ikhona kodwa-ke xa sokusenziwa ama-allocations singase-allocatwa sibeyao kwezinye iy'ndawo so ngomgwaqo siphile singathi from 1993 kuze kuzesuka kathesi ngibona ngani sokudlule over 30 years esiphileleyo lesilingesizokusithina umgwaqo wenkaya uyalungisa njalo kathesi esingathi asebeulungisile sebelungise mhlawumbe about 45 to 50 kilometers ngoba kawukafiki enyathi sikhuluma kunjenje bazama ukuthi bayofikisa khona enyathi nxa ngithi ngiyakhangela kungabe kusele amakhilomitha mebe angafika ku-110-120
eminye-ke imigwaqo emathebeleleni
dadwethu ukuthi sikhuluma ngomgwaqo emathebeleni sokusiyangisa sikhuluma kunjenje sinakhuluma ngomgwaqo osuka kobulawayo usiya e-Victoria Falls uyayangisa ngoba i-Victoria Falls yindawo eyaziwa umhlaba wonke kodwa ungahamba emgwaqweni wangikhona uyabona engani kuhamba kwelinye igusu elizweni elilesivuwo ngoba usulamabhodibhodi kakusahambe engikhuluma kunje kunje angikhulumile ngawo umgwaqo wenkaya kawuvele kawuhambeki uhambe nje yonke indawo usiya kubona ukupali ungena usiyale usiya kubo etholotho akula mgwaqo etholotho uhambe usiya wedinga sowafa sungamaphodoli umbokomboko angikhulumile nxa usuvula edinga usiya phambili yinto ezingahambekiyo so ngathi nje general imathebeleland yonke particularly imathebeleland north umgwaqo mide kakhulu kakhulu engathi-ke imathebeleland north ingalutha iprovinsi yona esingethethe uhulumente kubangela ingozi kubangele ukufa kwezimota kubangele ukuthi kungabi le-development ngoba i-development ihamba le mgwaqo ehambelayo ihamba lama-railway line ahambelayo ihamba lamafrematina asebenzayo yiyo okuthiwa i-development so kakukho okukhona okungaletha i-development ezimbabwe anduba kuqale kulungiswe isigwaqo.